lo okhuluma ngokwehla ukhuluma ngalapho mhlawumbe abalutshwana bathenga khona lakho akumangalisi ukuthi isitolo lesilale siyana sibe leseli kumbe kwehle lokho kube lokuthathu kuvele kuyenzeka kuzo zonke isikhathi empilweni kodwa akusho ukuthi into sekulenguquko esingayithayela izandla sithi abantu sebephila kahle usizi lusesibe ukukhulu kakhulu phakathi kwesizwe njengoba ngisho ukuthi isinkwe kasithengeki impuva ayithengeki irayisi ayithengeki lokho abantu abaphila ngakho usuku ngosuku kuyadula kakhulu
Yipi inguquko Ncube ongathi isilethwe yikumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe?
Kayikafiki ebantwini inguquko isesekulabo mhlambe abacungela ngezomnotho abangakhuluma ngokulalokhiyana mhlambe bakhulume ngokuthengiselana kwemali esithi foreign exchange kumbe i-currency exchange rate engabe isetshenziswa ukuthi mhlambe ayisaqansi njengalokhiyana eyayikwenza njalo siyehlile. Kodwa ukwehla kwayo kakwehlisa ngimpuphu, ukwehla kwayo kakwehlisa ngirayisi, ukwehla kwayo kakwehlisa ngamaqandi, ukwehla kwayo kakwehlisa ngoqhaqho, ukwehla kwayo kakwehlisa ngenyama, ukwehla kwayo kakwehlisa ngekhabishi lembhida, kakwehlisa ngatamatisi, kakwehlisa ngaonyeni, akwehlisa ngaimali yokugada, akwehlisa ngafuel, akwehlisa ngaimpilo yabantu ilokhe isele iphezulu. Kwehla lezo zinto exchange rate kodwa intengo yezinto isale ilokhe iphezulu abantu baphakathi kosizi. Ngakho ke inguquko lezo ezinye eziqanjwayo kazika finyelele empilweni yomuntu ophila nje oweZimbabwe mhlawumbe sekukulabo abaphezulu akade bethengiselana ngezimali.
Nxa siqathanisa la sesikhathini kusasebenza imali yakwamanye amazwe singathi lokho kusifananela akukabi lomahluko kumbe izinto ziyazisoma ngamandla.
Izinto lokhe zomile, lokhe zime khona laphana akazi guqukanga. Yingakho ngisithi mina okuguqukileyo yilokhe sithi exchange rate, foreign currency exchange rate. Nga uqathanisa imali yaseZimbabwe, leyaseMelika, leyaseNgilandi, leyaseSouth Africa, eyaseBotswana. Yikho lapho guquke khona, yikho lapho ubona khona intengo yangkhona nxa kuthengiselwana izimali iyehlile yaphansi. Kodwa kavele asikhulume ngayo phela leyo mali, asiyihola silayo. Asingeke sibuke ukuthi imali yaseMelika sizwe zakala ngcono kumbe yaseNgilandi sizwakala ngcono aziveleka kayisikho lokho abantu abakhuluma ngakho. Abakhuluma ngakho yikuthi impuphu iyathengeka yini, shukela liyathengeka yini, ischool fees iyabhadaleka yini, i-transport kugada, imota kuyagadeka yini. Lezo zinto kazikaguquki zonke, lokhe zinzima njengalokhu zazinzima. Ezinye sezikhwelile njengabofuel, njengabosinkwa. Kukhwelile ngemva kokuthi sekukhitshwa imali yakwamanye amazwe. Sikwasuke ku-350 sesiku-4 something, kwezinye indaba singenza i-5 something kusiya ngokuthi ungakho.